ngithele okwenzeka ngakhona bavele balenjongo yokuyidiliza ngokuba indlela okukhethwe ngakhona laba abazanqintisa okhethweni kayihambanga ngendlela efaneleyo, kube lobugebengu obukhulu, kwaba lokudlelezela okukhulu, kwabonakala abantu akade befanele banqintise ngokwesivumelwano se-alliance sebelahlelwe khatshana le, kwathutsha laba babekade bengekho. Akula ndlela yokuthi ingaphila, nxa ingaphila i-alliance iyabivele izadliwa ku-election ngoba phela bazangena bebaningi okhethweni, kube sekusenza ukuthi bandle libusayo nje lizihambele kumbe amanye amaqembu ku-alliance azuze.
Kungakubangelwa yini lokhu njengoba besizwa bekhuluma ukubana sesibambene sifuna ukuthi sibambane kodwa sekusiya ku-nomination court sokusitshintsha, kungakuyini okubangelwe khona?
Zimbalwa izinto, yi-corruption eyokuqala nje, ukuthi abantu sebajwayele ukuthi nxa uthembisa into kawuyenzi kawuthe kawuhambisani labanye ngendlela esegcekeni, ngendlela ebalulekile. Okwesibili ikuthanda nje umbuso ukuthi yimi kangingene mina, abanye basele ngaphandle. Kanti okunye nje okugcinayo, vele abantu babengathandani, bahlanganiswe yikuzondiza MPF. Uyabona umthado wabantu abalentukuthelo kawujwayelanga ukuhamba ngendlela efaneleyo, uyahlupha phambili ngokuba nxa ngabe behlangana besilwa lo munye, besemfuzane besilwa lo munye, kujwayele ukuthi kudilike. Kodwa akula muntu obekhangelela ukuthi kungenzeka ngandlela ebonise ubugebengu obukhulu kangaka.
Bakhona bathi umkhokheli womanyano lo uMnumzana Nelson Chamisa uvele lisiko lakhe akwenzayo khona lokhu, ngoba uke wakwenza phambilini lapho azagcine anqotshwa kukhetho lokuthi adinge isikhundla sikanobhala jikelele webandla. Ubona ngani uMnumzana Chamisa engabe elesandla yini ekubhidlikeni lokhu?
Hayi, kanginabufakazi abahlangane lakho okugcweleyo okungivezela yona leyo nsolo. Kodwa kuzavela ngokuya kwesikhathi ukuthi kanti vele kuhambe kanjani. Wayesikubonileyo yikuthi sekucacile ukuthi yona umanyano lo, i-alliance le, indlu yakhona isidilika. Ngesikhathana nje iyabe idilikile kumbe izaphelela okhethweni isidliwe, ngokuba nxa ngabe kulentukuthelo engaka abantu ababefanele banqintise bebekweceleni, kwenza kube nzima ukuthi ibandla linqobe okhethweni.
Manje ngokubona kwakho, ubona ngani lokhu kungabangela na ukuthi ibandla lezanu PF ligcine linqoba kungela runoff njengalokhu kade ukhangelele?
Kuyabangela yona leyo nto ukuthi linqobe, kodwa ayisozanu PF kuphela, angiqola amanye amaqembu anqintisayo lawo aba lethuba elikhulu lokuthi anqintise anqobe endaweni zona lezi ze-alliance nxa yona isihlekeke phakathi. Kodwa engibona sengathi zavuna kakhulu kungaqhubeka kunje, yizanu PF yiyo engagcina ithole ukhetho nje kungazange kwaba le-runoff inqobe.